lokho kuphume ngemva kokuba umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo wezobudlelwano bezimbabwe namanye amazwe omhlaba ethembise umhlangano owenzelwe engilandi owe-Chatham House ukuthi ibutho lizahlonipha impumela yokhetho lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavuma ukusuka esihlalweni nxa engadliwa. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube wethule umbiko wokuphendula kulesi saziso esithi okhokhelela ibutho kumele abe nguye otsho njalo hathi umoyo. Lokhu kuqongqoselwe ngesinye isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngunkosikazi Mthokozani Phuphe umnumzana Khalipani Bhugeni othi kumele uhulumende alungisise udaba lwabebutho amapolisa lama-CIO ukhetho lungakafiki nxa efuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula njalo luhlonipheke.
Ama-elections njengoba esiza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Amasotsha nabo bonke ama-CIO labadila kwe-security bangangeneli entweni zokhetho. But into esiyitshoyo ukuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela. Abantu be-security bangangeni. Amasotsha njengabe nesabelo kuma-elections.
Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthe akufezeki okukhulunywe ngamabandla la njengoba amasotsha leZANU-PF belobudlelwano.
Ocebayo i-MDC Alliance ukuthi ibutho litsho ukubana lizahlonipha impumela yokhetho akusoze kufezeke, ngoba ibutho siyalazi ukuthi esikhathini esiningi libe lisebenza lebandla leZANU-PF njalo sikhangelele okwenzakaleyo November 2017 lapho ibutho lithethe khona amandla liwahluthulela obe ngumongameli.
Uphinde wathi umoyo ubekutsho lokho ngoba ubephambi kwamanye amazwe azazohlola ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa.
Then sesikhangele njalo lapho kutshiwo ngowachiya ibutho u-SB Moyo ekhuluma eLondon ukuthi bazahlonipha impumela yekhetho. Yebo, lokho kuhle okuthuleyo, kodwa asazi ukuthi kuliqiniso yini, ngoba sikhangelela ukuthi ebekutsho ngoba ephambili kwabantu bemazwe aphandle.
Osakhulayo umnumzana Evans Masuku uthe kuqakathekile ukuthi uZulu azi nxa eseselayo inkululeko yokuzikhethela umongameli lamalunga edale lephalamende namakhansila njengoba uhulumende okhona wangeniswa libutho.
Njengoba sonke sisazi ukuthi uhulumende esilaye manje ubiswe ngamabutho, kuqakathekile ukuthi sibe lesiqiniseko ukuthi sisasele nkululeko yokhetho yabomengameli bethu, hathi okwenzakala ngo-2008. Siyazi ukuthi amabutho azafuna ukukhokhelela abanye babo, but sifuna isiqiniseko sokuthi sibekwazi ukuthi silethemba lokukhetha umongameli esimfunayo.
Unkosikazi Angela Moyo yena uthi akalandaba ukuthi kukhulunywe ngubani, okufunakala ukuthi ibutho lihloniphe ukhetho ukuze luqhutshwe kusimo esilokuthula.
Akulandaba lokho, ngaze kube nguValerio Swanda kumbe kube ngu-SB Moyo kumbe ngubani, akutshintshi lutho. Into esiyifunayo kuphela ukuthi bayenze ukuthi bahloniphe ukuthi abavotayo sivotile sabakhipha, njalo kasilanto esiyifunayo kibo. Lina lala uzwa ngaphi vele ukuthi khona ukuthi i-government engene ngodlame embusweni, kuthiwe iyavumela omunye umbuso ukuthi uqalise? Akusoze kuyenzakali khonoko.
Umphathi ntambo obona ngendaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba useNgilandi, lapho anxuswe khona ngomunye weBritani obona njalo ngobudlelwano bamazwe ake abuswa iNgilandi e-Commonwealth umnumzana Boris Johnson. Imele isithu 7 ngisiharari, ngiyuGibson Bebe.